Indukenhle ikawulezizweni amaswe onke ayakhala ngobuhle bakho baby funda emehlweni awo uyeke ilove letter xelela utata wakho inkomo sizazileta Indukenhle ikawulezizweni amazwe onke ayakhala ngobuhle bakho Indukenhle ikawulezizweni amazwe onke ayakhala ngobuhle bakho Njalo bayakhalaza njalo bayakhalaza njalo bayakhalaza njalo bayakhalaza Nhliziyo yakho ngiyayicela cela uthando lakho baby letha letha Nhliziyo yakho baby ngiyayicela cela Indukenhle ikawulezizweni Love letter.